So we see card to send a bag of VOA in the belly.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Alichona njani mthwakazo omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 20 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu babuye ngobuningi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli webandla le-MDCT ubekiwe namhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuqhathisa i-funeral nale kababa uTsvangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi, akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokufalekisa umoya. Kodwa ke sibone sibabuhlahela, sibone
abantu abaningi basole kakhulu udlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukubulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ke waba inhloko kahulumende umnumzana Morgan Tsvangirai obe ngumkhokheli njalo webandla le-MDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandla leli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTsvangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe nkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxe lentatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobuningi bebengazali kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMorgan Tsvangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwasekusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, wathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi umuyi uTsvangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi iZimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke ele-Afrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo? Sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu.
Ye, sibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla le-MDCT unkosazana Thokozani Khuphe utshayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acatshe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisele ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduze bebezambulala lokumbulala. Wabebethwele abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emmerson Mnangagwa ukuthi bazemela ayezivalisa uOpha Mtshinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. ulapho ke uzulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisi le washe waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona kodwa akasanelisanga ukuyafika emzini kaTsvangirai ukuthi ayeligqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School okuba yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwakuqala ukhuphe tshaywa ngincane kukhumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya
unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini
unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kukaChamisa nguyo omchilo ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze wathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uzulu abona ingani ibingeyokududuza unkosikazi Tsvangirai leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade sethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi umfelokazi ufelwe ngiyolahlekelweyo umkhokheli weZCTU singakhumbula kuhle iZCTU kulapho yiyo eyazala iMDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane lozulu obebuthene kulomkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezanu PF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi iziphatha amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko wokuthi bafuna baxolise abezanu PF lohulumende wakhona baxolise kuzulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTsvangirai baxolise ngezenzo zabo abazenza uzulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside
Hallo ke uMavis Gama intatheli zindaba yeStudio 7 ubexoxa ecingweni eseBukera lokho sekudaba lunye siphinde saxoxa lonobhala oqoxa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bed Nico Bebe osinde ekuchaweni ngabasakhulayo bebandla leMDCT
okumangasha abantu ukuthi kube lamayouth amayouth lakasikwazi ukuthi abevela ngapi kodwa esikunanzeleyo ukuthi kade ehlabela esithi Chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sagcina sesincedwe sikuvikelwa ngamapholisa but kuthe after that amapholisa agcine ekhulelwa futhi ngamayouth la sagcina sengena komnye ukwaba wasengena emsebenzini but ngenani lapha ngenani lapha ekhithi bese sekhitshini bazama ukujika amatshe bechaye indlu liyana babona ukuthi akula nto abangayenza then sina siphakathi omunye wathatha isikhuni wazama ukuthi atshise indleliyana siphakathi fortunately izulu belisile so indleliyana angayisalayithanga
manje lina lifikile yini wabekwe khona uTsvangirai kumbe bekulomango mbijana
besikhona apho besifika nje sifika khona apho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabantu ukuthi siye khuluma umama umama uTsvangirai sifika lapho ke bese siqalisa ukusebenza hayi vela sisafikanga lokuthi sifike singene endlini komama uTsvangirai sigcineke sokuyisiphithiphithi sonezo so singabantu abatshayayo kudilidelwa amatshe kudilidelwa izigubhu zamatshwala and abantu bona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi
sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcini isihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo
bakathi o Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu esingathi khona hostage bebebanjwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba baba hostage labo baze bafika umsebenzi suqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi
umonzo ora ke sizwa uthalaye uphosa wachayo
kade sisonke kade kunguma ukuvithe umkhube kungumonzo ora
lo ke ngumnumzana Bed Nico Bebe unobhala uqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera Siloko sikudaba olufanayo obe ngumkhokheli we MTCT umnumzana Morgan Tswangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tswangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa loma nje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli egoqela umsekeli kamnumzana Tswangirai uDr Dokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla mnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi uhlukumezwa ngoba ngumuntu esindebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba sebulawayo South kukhetho olulandelayo umnumzana Mzaca Josephat Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la ngubekwa kuka Morgan Tswangirai into embi eyayinisa kakhulu esithengisa kakhulu ububi bephathi yesibusayo iZANU-PF ngoba sokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu okungathwekhasa kuhle kuhle bona laba bantu kabafisi ukuthi umuntu wesimpini aphathe njengomakhube. Mina ngingamsola ngingamsola umakhube into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale kuthesha kwaChanga useveke badikeya impi ukuthi kuliwe kafisa ukuthi umakhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into epamanzekile umuntu opamanzeke kuchamisa but ngasokuyali kuthole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esingathi ngabe-MDC so ngabantu asebesetshenziswa ileli ibandla elibusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ifaleka eMorgan Tswangirai lento e-MDC isibanjwe iZANU-PF yasebekhontrola esenduzabe ngaqedakale.
Isikhulumeli sezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona susela ngosuku esishiya kuze kwenamhlanje kulokulwa okuningi kodwa lokhu kusenzwa nje yindaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo. Yiyo i-result esuke yaba khona ukuthi kube lokuxokozela kube lokulwa kube lokuthethisana lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu sizokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ubaba uTswangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisanga kuhle ngesikhathi esazamabele.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTswangirai ubekiwe laloba labo abachiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi leke kukhathi sifunerali naleyo kababa uTswangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhondane loku bangokufalelisa umoya kodwa ke sibone siba budlakela sibone siba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa yindaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mina ngokwami yazibuza ukuthi kade vele kubangelwa yikuyini uma i-constitution ikhona ungakudingisisa kade uzathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi ame neqiniso yizo izinto ezigcina zisenzakala uma kulomunye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTswangirai sekuveze okunenyi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguprezi yangulube ukuxotshwa kukamakhuphe eduhera enseni kaTswangirayi kubonisa inketha betshabi esebantwini baseshoneni kubonisa ukuthi abantu besindebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini baseshoneni njalo futhi ukuthi umakhuphe engumama ophethe i-MDC ngalelo hlobo abonakale exotshwa enseni kaTswangirayi obe ngumongameli we-MDC kubonakalisa ukuthi uTswangirayi naye ubevele emsebenzisa umakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli we-MDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 naku 13860 kilohertz.
Vuga Maulele Studio 7 sesitholakala ekuseniseni ngo 6:30 a.m.
Uhlelo lwezi connection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tswangirayi yena obekwe zinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo 8 o'clock ntambama lilami uNtungameli Nkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umphathintambo wezobudlelwano be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa bedubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekhiziba. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale ikhomishini elikhuluma ulimi lwesishona. Ikhomishini le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isindebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazwe weGukurahundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation
and the reconciliation yakhona nxa bezokhuluma nathi amaNdebele besixolisa bathuma abantu besihlonele not bad.
Omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi icommission le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke kufakwe abantu abadabuka endaweni ezishiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu.
Besikhangelele ukuthi ngabe kuphela kuba khona amakhalane, kuphela ngabe kuba khona amaVenda, ngabe kuba khona amaSuthu. Ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela i-commission imele ikhangele inhlelo zelizwe lonke.
Umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhethu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa i-commission elabantu bohlangothi olulodwa. Uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe.
Ikusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona and into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kwembhuqazwe owayenzakalayo. Sifuna ama-CV abagcweleyo khonaphana basitshele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni.
Umnumzana Angleston Sibanda ongumqondisi we-Shalom Project esebenza njalo leqembu le-Gukurahundi Focus Group yena ke uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba ethi yiyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amashumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje.
Ubuhlungu bemva 30 years asonto encane, so abantu abaqondile ukuthi benze njalo kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi demonstrate bazananzela ukuthi still have to move forward kube no way forward bahlale phansi umhlangano uqhubeke.
Omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa. Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi seGukurahundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe njalo kusehlukaniswa iShona leNdebele njalo iningi lafela ukuba ngamaNdebele. Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo seGukurahundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakhomishina ukuthi bafunani.
Sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo. Izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo ngokwazi kwabo ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi sayenza kanjani.
Omunye wamakhomishina okhulume le Studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njengekhomishini bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke.
Sizaqhubeka njengekhomishini siyengeja ama-stakeholders wonke especially ukuthi bezwisise injongo yeprogram le.
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi i-commission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lweGukurahundi. Imele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sekudabalunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lweGukurahundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe weGukurahundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Iningi lithi commission le kuzamele layo ibunjwe kakutsha. Okuningi asiwuzweni ku-Albert Ncube esemajawundeni eGwanda.
Iningi labantu belikulumhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela ikomishini le ebunjwe ngayo lisithi igcwele abantu bezombangazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uzulu ngesikhathi sombhuqazwe kwegugrawundi. Amalungu ekomishini le abekulumhlangano abalisa usaphethe isikhundla somgcini sihlalo umka-Enias Gwedere, unkosazana Lilian Gwedere. Umntakamphathintambo obona ngezenzakalo ezansi yemandebeleni lesincube umnumzana Godfrey Chada lonkosazana Patience Chiratsa umnumzana Mbuso Khuzwa webhethi likaZulu uzole indlela le ikomishini ebunjwe ngayo.
Igcwalisa amashona wafaka indebele eliyi-1 angikwazi it's whether it's either to address the problem or ukuyigqibela kumbeni yimali.
Unkosazana Juliet Nkiwane yena uzole amalunga ale komishini esithi ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe. Unkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Amanye akhona ezindleleni lapha sihlala la. So when i-truth isithumile, cela ukuthi ubele justice ngoba i-peace lokuthi ngiqhosele nomuntu yena engangizangingazange ngimbone kumbe kungabe kubele justice eyenzakalayo kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uMdaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamela ahlaliswe phansi le ikomishini aveze akwaziyo ngodaba lwegugrawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le komishini ukuze kube lokuthula elizweni njalo uzulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundan eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza gadalala ukulwisana lamaqembu amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela umnumzana Abdul Kader Basir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi, Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo owayengumqeqetshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lokho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okuningi asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eHaveron kweleBotswana.
UMafu osephendukile ukuzoqeqetsha kweleBotswana uthi lokho engakatholi imali yakhe ngamapula ayizinkulungwane amakhulu amabili R200,000 ayikweledwa liqembu leMotshwedi Center Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikweledo lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqetsha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ukubhadala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000. Kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Iklub lana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa labo bakhanye banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayiripota kuzifa ngapha ibhefe yethi yona kayikatholi incwadi evela kwabakithi ekhaya, so ngisamele lapha ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo.
Uthi iziphathamandla zeChiefs ziyantela zisithawula lutho uMafu azalwenza.
Yabona abesenda chiefs basibekela nje bathi even izifa leyo engiyiriportekiwe banabangani khona ngani into yami vele izasifela nje njalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizukuthi ngithwale ngoba ngiyabatrust abakithi ukuthi bazamncedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti sikhulumise Chiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda umafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. Ngingumathini Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngisahabron kwele Botswana.
Siyabonga Ngwenya, ihlelo seluphelile. Igama nguChris Gande Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.